Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhla ka 21 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC Renewal Team lizakhweza udaba lokuxotshwa kwamalunga alo edalele eParliamente emthethandaba ngomvulo. Silengxoxo lomnumzana Nhlanhla Dube osechiye isikhundla sokuba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Uhulumende wakwele Melika uphathisa izakhamizi zakwele Bhinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC Renewal Team lithi seliqedisile ukulolonga amaphepha okukhweza emthethwandaba weConstitutional Court lowe High Court ngomvulo. Udaba lokuxotshwa kwamalunga alo edalele eParliamente. Usomlomo edalele eParliamente umnumzana Jacob Mudenda wamukela isicelo sokuxotshwa kwamalunga la kunobhala jikelele weMDCT umnumzana Douglas Monzora ngeviki edluleyo. Ngemva kokuhluza loludaba wanquma ukuthi kumele amalunga edalela axotshwe ngoba umthetho usithi ungekela ukuba lilunga lebandla lapho wakhethwa khona awuvunyelwa ukuba lilunga ledalela eParliamente. Kodwa amalunga la ayalandula lokhu esithi elokhu engamalunga ebandla leMDCT kodwa baxotsha umkhokheli walo umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leMDC Renewal umnumzana Sam Siphephankomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ya ngemande sizabe singenisa iapplication yethu kuConstitutional Court enye kuhigh court esikucela ukuphela ukuthi bathi bathi besule bathi set aside iruling kaMdenda ngoba is unconstitutional ayilandelwe iconstitution njengokuthi sicotshelwa kubana saforma sesiforme enye part langa sifome part akula part ukuthi UMDC so siya ekhothi kuye set aside enye application is high court ucele high court ukuthi batshele igovernment ime ukufaka ama nomination days the by election days so that iconstitutional court iqale reach a decision so ikwesiza ukuhamba.
Lo ke ngumnumzana Sam Siphephankomo umgcini sihlalo webandla leMDC Renewal Team ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengokwethembisa kwethu izolo lamhlanje siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Nhlanhla Dube ngokuchiya kwakhe isikhundla sokuba isikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kanye lokuphuma kuleli bandla. Ukusuka kukaDube esikhundleni kulandela ukusuka njalo kukankosikazi Priscilla Msiya Irambwe Mshonga kusikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla kumaviki ambalwa asandadlula. Asizweni umnumzana Dube echasisela uNtungameli Nkomo okunengi ngokusuka kwakhe kuleli bandla.
Uza kunanzelela Ntungameli ukuthi eminyakeni emihlanu ebedluleyo bekungadluli amalanga amabili wena lami singaxoxanga labanye njalo abalezinye indatsha kuma-newspaper, ama-television lendawo ezinjalo. Kukanti-ke kufike isikhathi sokuthi uyafisa layo njengomuntu mhlawumbe ukuthi uke uhlale ngemuva ube yi-backbencher, uke ubuke okwenziwa ngabanye, ukhokhe umoya, udinge njalo mhlawumbe ucijisa ingqondo lemibono yakho ngezinye izinto ongabe ungelaso isikhathi sokuzenza ngesikhathi uphathe ngomsebenzi. Siyakukhwabitha, siyakukhuthaza, siyakuthanda njalo ukuthi sichiye kwakhiwe. Bayatsho esintwini abadala inyathi eziphambi kwethu ukuthi akunyelwa emthonjeni ngoba usuthutha. konke okungabe kunakanelwa kumbe konke okungabe kwenzakele. Mina ngifisa ukuthi sikukhangele ngendlela yokuthi empilweni vele kuyatholakala ukuthi abantu bengavumelani ngento eziningi ezimbalwa, bavumelane njalo ngezinye eziningi. Nxa kukhona ukukhubana okukhona, kuhle njalo esintwini ukuthi sikhumbule ukuthi hayi iyalala ngenxeba kwedlule okwedlulayo. Okuqakathekileyo ukuthi inhlanganiso eziyabe zikhona zilo msebenzi eziwenzayo ziqhubeke ziwenza lowo msebenzi. Inhlungu zomuntu oyedwa kumbe ababili ziyakhulumeka kukhothi kukhulunyiswa nomlotha. Ilale ngenxeba indoda liyaphola inxeba, kodwa umsebenzi lebandla lelo kumbe inhlanganiso leyo iqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube osechiye isikhundla sokuba isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, njalo uthi usephumile kuleli bandla. Uhulumende weleMelika usethembise ukuthi uzaphathisa izakhamizi zeBinga ngokuchiyeneyo. Omela isigodlo seleMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton utshele ubese uyethekelele khona eBinga ngeviki yonale, wasezibonela ngawakhamehlo uncedo olufunwa ngabantu beBinga. Ukuze sizwe okuningi ngohambo lwakhe, uGibbs Dube uxoxe lesiphathamandla sesigodlo somelilo umnumzana Sizani Weza.
So okwenzakalayo ukuthi uhambe wabona iTonga Museum lapho kule mbabi yabantu besitongeni. Then wasehamba wabona eBinga Craft Center, wasethekelela ama-projects asekelwa yi-United States Agency for International Development kanye le-Centers for Disease Control. Kuningi esikwenza lapha njenge-US government. Sisapota abantu abesitongeni endaweni zokudla, nokuthi beyenze izinto ezingabathuthukisa njengokwakha amadamu, ama-deep tanks, nokwenza nje ama-market garden.
Ye, nxa sesikhangeleke inhlelo zonke lezi singathi libona ngazani ziyanceda yini kakhulu uZulu khonapha eBinga?
Ye, abe kunokujabula ukuthi sibili ngoba sibone lezintona zibuye zizokhuluma lo-ambassador zimtshele ukuthi into abayenze lapha into enhle kakhulu, ngoba hlambe kwenye indawo okuthiwa imuntini lapha kade ikhomishina lapha kade bevula khona idamu lelo elitsha, kukhanya ngathi abantu sebenatha khonapha vele. So ukuhle indawo yankhona isibukeka kakhulu, le deep tank le lapho okutsha khona inkomo ngenza ukuthi zingake le mkhazi. So bekuyinto abayithakazele kakhulu. Bekuleyinye njalo iproject esapotwa yi-Save the Children. Le ipha abantu abangani badubeka abalendlala imali engange-$28 nyanga yonke besebenza le ecocase. Okwenzakalayo lapha ukuthi abantu laba bayenza umsebenzi bese beleka indaba zabo ukuthi bayenza umsebenzi onje. Sebephi imali ngenyanga ngenyanga. Bayenelisa ukuthi bethenge impuphu, bayenelisa ukuthi bethenge amafutha njalo nebhizo ukuthi kuyenda inyanga nale. Njalo sike saphekelela futhi lesibhedlela eBinga lapho i-CDC esebenza kakhulu lesibhedlela lesi ukuthuthukisa nje inhlelo zokwelatshwa kwabantu abathi yi-disease quality control. So bekujabulisa kakhulu, abantu bazijabulela kakhulu lokhu, ngoba yinto ezithuthukisa ukuhlala kwabantu njalo into ezithuthukisa lempilakahle yabantu.
Ye, mase sibona-ke khona ngapho-ke eBinga baba Weza, singathi kulabantu abangaki abazuza uncedo kunhlelo lezi?
Le program le-Save the Children ekade ngithumele ukudla iy'namba zangikhona angeke ngalalazi off-hand, kodwa imali efakwe lapha ifika 3 million. Iprogram le iqalise ngomnyaka ophelile, izaphela this year ngoJuni. So abantu laba abangatholi uncedo bazafanisa ukuthi basizakale ngesikhathi sonese singani singaba nendlala.
Lo ke ngumnumzana Sizani Weza isiphathamandla sogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kulo omela elemelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton obekhuluma ke ecingweni lapho le Studio 7 esebhinga. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 5940, la ku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile emhlanga. Namhla sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU endawonye lonkosikazi Rita Ndlovu. Isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Weshman Ncube njalo owayengusenator wenkulumane. Siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lamuhla bexoxa ngokuthi umnotho welizwe uphatha njani abesifazana. Ingqobe isikuwe mnumzana Sibindi.
Amafektara amalutshana azavuliweyo. Kunzima ukuthi amethe ama-price abo lempahla ze-China. So sebesenzani? Sebezawuthi impahla ze-China lezana bazilethe lapha bona abasamanufacture. Sebethatha zona sebethengisela abantu ngoba phela i-business i-competition. Khonoko kuhle kutshengisa ukuthi uhulumeni sekufanele aphume lomthetho osegcekeni ukuthi impahla zenze ezingathi ezijikileyo ezivele e-China zipunguzolahlwa lapha. Kube lo mthetho wokuzinqabela izingelo ukwenzela ukuthi abantu bathenge impahla zakithi. Le nto yokuqala. Okwesibili nje ukuba umdlalo ethile. Sibona ngathi ubudlelwano nabantu amazwe buqakathekile. So ke siyakhona ukuthi uhulumeni kufanele atshintshe imithetho avumele ukuthi wonke umuntu ole mali ungelandaba ukuthi uvele e-East, ungelandaba ukuthi uvele e-West, kavunyele umuntu ukuthi abuye lapha azovula amasektari abantu basebenze.
Nkosikazi Ndlovu, kambe lokho kutsho ngumnumzana Sibindi lakho ukuphatha njani abesifazane abalamabhizimusi lalabo abathengisa emgwaqweni?
Umuntu ongumama uyebona ukuthi ubabazali wakho udlile, umkakho udlile, umntana wakho udlile, unyokozala idlile. Kodwa ngomkhono wobizela le abantu abethu uyahamba eyodlala vele kakuyinkhaya ngaphuma edlala. Uyahamba mthokothi, uyakwazi ukuthi inkhaya kudliwa ngalanga. Okungekho okungamelanga kwenzakala empilweni, kumele umuntu adle kathathu ngelanga. Uzafica ukuthi omama bagcwele ilizwe lonke, umhlaba wonke jikelele uyahamba, uzahlangana nomuntu weZimbabwe ethengisa izithi esegarajini lelinye ilizwe eZambia, umfica uthengise ama-ice lake eZambia. Kuyokuthi khonapho uyabemele aphenduke azothenga impuphu yabantwana. Uma sekuta futhi esenza le zinto ezingamelanga azenze ukwenzela ukuthi athole imali, kuphinde kuyafetha umkhuhlane, kuyese nomkhuhlane zama ukudinga imali. Ngiphinde futhi ngikhulume ngento ekhulunywa ngabe isindela le yokuvalwa kwamakampani lezime lezigqokozo lezi ezibuyayo. Ufica ukuthi ama-trade union eZimbabwe acela vele engaselancedo ngoba vele abantu kabasasebenzi. Akusela income esasela indlini ama-union angikhona in particular i-clothing industry le-textile. Yizwe eziyafektiwe ukuthi ngempela le ezigqokozo lezi ezindala ezithengiswayo ezibuya futhi zisiphathele umkhuhlane.
Mnumzana Sibindi, ungathini ngokubona kusenzakala kwabesifazane? Ungathi bona balo mthwalo onzima na nxa beqathaniswa labesilisa?
Ngivumelana lo mama uMandlovu. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi abantu abasebenzi, uzananzela ukuthi abantwana bayaxotsha izikolo. Abantwana sebexotshwa izikolo, obaba basuka sebenyamalala abanye baye eSouth Africa besiyadinga umsebenzi. Umamthala abantwana la, ubaba lo msebenzi wakhonakala ungaye eSouth Africa. So umamthala esephele kanzima. Kungakhulunywa ngokuqunywa kwamanzi, umama ngoyesefanele athale umgomo esiya ezama ukuthi adinga izibhorane becela amanzi ebantwini. Xa kumbizisa la isicumi lomlilo lwana kusela mlilo, abantu bayehle kujusa lo njengoba sokulewa ama-prepaid lawa. Omama futhi ngiyongena egangeni esiyadinga inkuni. So ungananzela uhlubo lonke esilalo, umama usuka kube nzima kuye. Kuyikho ungananzela kathesi, ungangena ezitaladeni zakabulawa lapha ntambama ebusuku. Kula mankazana amancane asezama ukuthi athengise imizimba ukuthi bathole ukubhila. Yebo kambe asithi into enhle, siyabasola, kodwa-ke ungakunanzelela asidingeni i-root cause yakhonokho. Kungenxa ukuthi silo hulumende oyehluleka ukuncedisa omama. lo hulumende oyehlile kuphuma lenze ezivambekayo ukuthi avuse umnotho welizwe ulawa amankazana abagcwele ezitaradeni baphathiseke silama-childladed families abantwana abancane uzanaze abagcine ukuthi ngogogo ngumyalo mamandla ukuthi ngogogo abagcinileyo ngo-anti babo so umuntu ongumama ngeyohluruze ukwedlulisa ungazathi usuyile egoli omama sebengela kolapha behambe sayidabu lapho into esasingayazi ungazibona umama sisayidabu lapho kuyatshengisa ukuthi ilizwe into sezizimbe elizweni and omama bengafika e-South Africa bafanele bobaba basendawo zokuhlala sebe-abhuza khona ngalo sebengubaba usembizabo uyasihlale sonke lapha sokusiba nje lo mtshado ongalungiselelwanga sebehlaselwa yimikhuhlane sebezala abantwana khona la bantwana bakhona uze abuye ngabe ezithola amabhesi sokunzima so konke kuthaka kumamama ngelo kunzima okukhulu.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo Nkosikazi Ndlovu.
Cibange ukuthi elizweni laba nonke umuntu siba lombono ofana naye okuncedisana ekwakheni ilizwe leli kusikela kugange kuze kuyefika ebantwini. Sokukhulunywe ngobabusindi ukuthi uyezwa kuthiwa omama labana bahamba bethengisa imizimba babe bengathinta nto yabo kuyabe kuludubula into enje. So sicele sithole uhulumende ukuthi akhayela nazilele omama ukuthi omama aphila njani. Abanakekeli kungakhanyela kesakula welfare yezimbabwe i-welfare yukuthi kumele ube netikiti lephathi ukuthi ikhadi lephathi yakho liyikhala bani yinto ukuzithola uncedo elizweni kube kanti akumelanga kube njalo.
Sibonge ke unkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla secelele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube njalo owayengusenator wenkulumane obexoxa endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo umgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami owena usithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga ube sethulela ke uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane njengokutsho kwake thiyani indlebe ngevike ezayo uhlelo linye.
Papa, wait, mama, stand up, say, please, you yummy. I call you, mama, you go, call me, papa.
Make me happy ingoma kamafikizolo isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ke ukuthi besilani Ibandla leMDC Renewal Team lizakhweza udaba lokuxotshwa kwamalunga edale lePhalamende emthethwane ndaba ngomvulo. Sizwile ke umnumzana Nhlanhla Dube yena osechiye isikhundla sokuba isikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami uChris Gande lilani.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu.